litshona njani izilukandaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Bekezelani Leya, isakhamuzi sedombodema ePlumtree. Sixoxa ngodaba lwenyamazana zendle ikakhulu indlovu ezibikwa sezingene emizini yabantu. Wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, siyabonga njani.
Sizwa kuthiwa kulodubo ePlumtree. Ungasitshela ukuthi ngeyiphi indawo yangikhona njalo ludubo bani?
Udubo esilihlangana lalo ludubo lwezinyamazana zasendle, inyamazana ezifana nezilwane ezifana nendlovu, but ikakhulu okwakhathesi into esesikhangelene layo zindlovu. Indlovu yizo sezibhahile njengoba nje khathesi nje sikhuluma sezibulele umuntu kwesinye isigaba kulo muntu osebulawe yindlovu. Izolo ntambama zingene emzini kamakhelwane ekhaya eDombodema zadla izihlahla, imithelo zangena endlini, bebezikhangele nje kodwa bebengenamandla ukuthi kuyini abangakwenza ngoba ngabantu besifazana bodwa.
Manje abantu abagcina inyamazana zendle abe-National Parks bathini bona ngodaba lona?
Abantu abagcina izinyamazana bazamile ukuthi babakontakte. In fact, 2 weeks ago, uKhansila weDombodema uke wazama ukuthi akhulumisane abe-locals ama-officials e-forest ukuthi babone ukuthi bayazama ukuthi basilethele uncedo. But ngithe namhlanje ngifona ngoba bengidanile kakhulu njalo ngethukile, ngizethukele abantwana nabazali ekhaya ngoba bezingitshele ukuthi indlovu zingenile. So ngizamile ukukhuluma lokhansila, ukhansila wathi ubhalile incwadi wayihambisa ePlumtree eKhansika ebazisa ngodubo esibhekane lalo. Njalo umama onguye okhangelane nezindaba zezinyamazana wabuya last week wakhuluma nabantu ababeyibo ababehola umumbu, wabazisa ukuthi sokulungisiwe ukuthi kulomuntu ozabuya ezobhekana lendaba yezinyamazana, but kodwa lanamhlanje lowo muntu lokuyakabuyi, inyamazana sezibhahile sezingene emakhaya indlovu.
Nxa usithi inyamazana yindlovu kuphela yini kumbe zikhona ezinye lazo ezingena emakhaya?
Nanakazana eziningi kakhulu, ikakhulu ezifana lendlovu yizo esezibhahile ngoba ngibona ngathi lapha ezazivalelwa khona, ezazihlala khona emabhongane akusekho kulinda lokhwana owakufanele kube yikho khona ngoba kwakufakwe i-electric fence ngesikhathi amakhiwa ayisasekhona. Njengoba amakhiwa asayahamba lakho kwahle kwafa, so indawo yena leyana ayisagombolezelwanga okusemthethweni. Abantu bakhupha ucingo, izinyamazana sezihamba nje ezifana lezilwane ezifana ompisi, inkomo seziphelile.
Ungasitshela okuningi ngalowo okuthiwa ubulewe yindlovu lezi?
Okay, umuntu obulewe yindlovu ngumuntu ophuke kudla kunyuzi ku-ZBC ukuthi ubunyathelwe yindlovu ejambeni. So yiyo into lathi esiye sabayo ngapha ePlumtree. Indawo yePlumtree ingaso indawo yePlumtree, kusuka konke khona le Makhulela ubuya usiza konke eMadlambuzi, ubuya konke usiza ngapha eDombodema, njengoba sekusele only 18 kilometers ukuthi sifike ePlumtree town. Yikho lapha indlovu esizidlalela khona. Okukutsho ukuthi njenganamhlanje njengoba kuveni ziyahamba, kutsho ukuthi ziyabe zihamba zilandayo khonale ePlumtree zisiya ePlumtree town.
Hayi, kuzwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi, mina ngiyabonga kakhulu. Besicela nje ukuthi mangabe singathola usizo ngendaba yezinyamazana lezi esezingenela abantu emakhaya, ngoba mangabe sikhuluma kanje kule ndawo zaba zonke zenza ukuthiwa kulabo campfire. I-campfire bayabuya bezodubula izinyamazana, but imali yakhona kuyo efanele ukuthi kube iyanceda esigabeni esikhangelane lazo nezi izinto, but uncedo lwakhona silitholi. Besicela sikuthi ngabe abomthetho labo bayasukuma, izakhamuzi lazo zisukume, zibambisane, zibone ukuthi singathola uncedo endaweni yena le enje, ngoba inyamazana lezi zinyamazana eziyingozi ebantwini, so nyamazana ezingahlala labantu, akula kuhlalelana nabantu le nyamazana. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga, ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Bekezelani Leya, isakhamuzi seDombodema ePlumtree, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilazi.